Ngumalanga alithuma kudlulileyo eleZimbabwe limanyane lomhlaba wonke jikelele ekulandeni usuku lwemsakazo olo-World Radio Day. Kodwa iningi labantu kulesi sabelo, ikakhulu emaphandleni, lehluleka kubamba amagagasi aweZimbabwe Broadcasting Corporation okudala ukuthi iningi lilalele imsakazo yaphetheya. Izakhamizi ezigqoqe lo msakazo ye-Studio 7 zithi ukuswelakala kwemsakazo emaphandleni kubabisele emuva ngoba indaba eziningi bazizwa ngelikabathi. Izakhamizi zentepe sezileminyaka elitshumi zafaka isicelo kuhulumende ukuthi ziphiwe imvume yokusakaza, kodwa kuze kube lanamhlanje lo msakazo awukavunyelwa ukusakaza okusemthethweni. UNkosazana Thandekile Ncube ngomunye wezakhamizi zentepe ezinde ngamehlo abomvu lomsakazo.
Isitishini siyayithanda kakhulu, siyayifuna ngoba sifuna izinto zethu sizwakale zonke sizenzayo, lathi sibe noma sicela ama-donation kwabanye basisize, lathi siqhubekele phambili ngoba siyaba sesizwakala emoyeni. Sizwakala khona emoyeni, wazakale kungathi nje kuqakathekile.
Amazwi akha agcizelelwe ngumnumzana Jabulani Moyo othi nxa kungasungulwa umsakazo kulendawo bazasizakala lalapho belahlekelwe izifuyo ngoba impiko izafika kuZulu ngokuphangisa.
Sibala ama-problems esanawo kakhulu lapha sibedubolwane lokutshontshelwa, so ukuthi kuhambe masinya kuzwakale emwengu nohulumeni. Ma kungaba lomsakazo lapho kungafika masinyane kohulumeni, nezikhalazo zethu zingafika masinyane kulokuthi mhlawumbe siye-report epolisi ngenyanga, kodwa nxa sikufake kumsakazo kuyaphangisa ukuzwakala.
UNkosazana Simangaliso Nyazayi esinye njalo isakhamuzi sentepe uthi ukusungulwa kwemsakazo yezigaba kuzavula amathuba emisebenzi kwabatsha abatshona bebhode ezitolo bengenzi lutho.
Ngibona ngani umsakazo lo uqakathekile for i-development because silama-youth ayebe engela lutho lokwenza.
Umqoqi wenhlelo zentepe Community Radio umnumzana Mvelo Zondo osebenza phansi kwenhlanganiso yemsakazo yezigaba eZimbabwe Association of Community Radio Stations uthi sesiside isikhathi belinde impendulo evela kuhulumende.
Ngo-April 11 sa-10 years ilokhu isakaza ngendlela esakaza ngayo ingela license. Ngajabula kakhulu uma singathola i-license yokuthi sisakaze, ngoba okwamanje kunzima ukuthi sikhankase sibili okuzwayo njengeradio yonke eyazakalayo. Khathesi sisebenzisa indlela zokufaka imbiko kuma-WhatsApp lama-bulk SMS, kumbe senze kuthiwa ngama-listener clubs, le-combi casting, le-WhatsApp casting, le-podcasting.
Uphinde wathi nenge emaphandleni lisenameni ngokwenzakala elizweni ngenxa yokuswelakala kwemsakazo kulesi sabelo.
Lapha bakhona umsakazo wesizwe esiwuthembileyo i-ZBC kayifiki amakona wonke eZimbabwe, ikakhulu ngapha emhlubulweni wezansemandebeleni balalela imisakazo e-South Africa leyo Botswana, okungangokuthi into ezenzakalayo phezulu ezelizwe kabazazi.
Mphathi Ntambo obona ngokukhitshwa kwembiko kuleli uNkosikazi Monica Mtshwanga uthi uhulumente uzaguqula imithetho yokusakaza njalo kuzavulwa amatatasi emsakazo ezigaba ngokuphangisa. Lo nyaka usuku lwe-Radio Day lunanzwe phansi kwesilogo esithi Dialogue, Tolerance and Peace, uthi ukuthi umsakazo ungasetshenziswa ukuletha ukukhulumisana, ukuhlalisana kanye lokuthula. Kusenjalo, iningi liphethe likhala ngendlala esemakhaya njalo licela uhulumende ukuthi angenele. UNkosikazi Thandiwe Sibanda ukhala ngendlala esimhlasele labazukulu bakhe.
Batshela ukuthi siyadubeka asilanto yokudla njengoba izulu velade lingani, yonke into akule ezitolo akuthengeki, asidli lutho. Siyadubeka, amakhosi ethu kazama ukuthi asinike ukudla okudliwayo. Siyadubeka, abalungisise sibili, siyadubeka.
Lo banje uhulumende encedisa ngomumbu udubo ukuswelakala kwezithebo okudala ukuthi abanye bavube eswala ngamanzi. Ngimele iStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ng-Albert Ncube.